Ngibona ngathi ukuthi ama Democrats athi afuna ukuimpeacha uTrump. Ngibona ngathi benzela irecord yokuthi uTrump abe ngupresident wokuqala e-USA ukuthi aimpeachwe kabili. Ngoba ngithi wayimpeachwa laphana kuqala bezama ukuthi batshengise abantu ukuthi ukhulume lo president we-Ukraine efuna ukuthi amdingele idoti ngo-Biden. Khathesi ngibona ngathi wenze sibili into embi ukwedlula zonke izinto abengazenza ukuthi atshotshozele abantu ukuthi bahlasele isigodlo, inhliziyo ye-United States ukuthi khona bakhwele khona laphana e-Capitol Hill badilize zonke leziyana izinto benze khona kukhana bakwenzile. Ngibona ngathi lokho ku-impeachable.
Ubona abebandla likaTrump elama-Republicans labo belusekela yini uhlelo lokumkhipha esihlalweni lolu olwe-impeachment kudalele Senate?
Okwakhathesi nxa kathi qhubekela phambili i-impeachment yakhona, ngibona ngathi ibiza kuba le support evela kuma-Republicans ukwedlula isikhathi sokuqala. Ngesikhathi sokuqala babebambene ama-Republicans faka amakhanda ndawonye engafuni ukuthi uTrump ayangeke. Kodwa kokwakhathesi ngibona ngathi hayi, into ayenzileyo ibaphambanisile kakhulu. Ngoba nxa uzakhangela ama-senators lama-members of Congress sebe ngabantu abacatshayo bengena ngaphansi kwezitulo beshuswa laphana besiyafakwa emgodini phansi khona lokuthi bacatshiswe, kubaphambanisile kakhulu lokhu.